Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 12 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka ingxabano kubandla lesisi kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe kunye lamakomiti.
Ayilok ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imgoqo, njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama-recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye.
Uzulu sele ebambe owangaphansi kulandela ukwethulwa kweluhlu lwabaphathintambo ikhabhinethi ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe lo mzukulu wakhe.
Ngiyokuguqula inotho mbe ngiyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kukhabhinethi.
Okunye okudanise abanye kukhabhinethi le ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zemandebeleni.
Yes, abanye bathi abantu bemathebeleni balutshwane kukhabhinethi. Kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista abantu bekhetha bephathi yakhe abawinileyo. So bavele balutshwane abezana uP F abawinayo emathebeleland.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuqhamuka ingxabano kubandla lesisi kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe. Amanye amakhansila atshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi bengayekela ukuvotela umnumzana David Coulthard ukuthi abe ngumeya lomsekeli wakhe umnumzana Donaldson Mavuto bazaxotshwa ngohlelo lwe-recall. Amakhansila la acele ukungavezwa amagama athi okunye okubacunulileyo ukuthi kukhethwe abagcinisihlalo bamakomiti ekhansili abangayisibo bakobulawayo. Kodwa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukutshaye indiva lokhu.
Ayilok ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imgoqo, njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama-recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye. Mbona ngani ikuzama ukuthi into ebiyenziwe ngendlela ehlelekileyo ebukwa umhlaba wonke ukuthi leyo nto ithole angani ukungcola. Angithi, so asithandi ukuthi singcolise umsebenzi omuhle owenziwe ngabanye. Into ekhona kubizwe ama nomination phakathi eCity Hall. Kwatholakala ukuthi uSenator Councilor uSodolobo uDavid Coulthard uqanjiwe. Kwatholakala ukuthi nyose qanjiwe. Right. Uthe seqanjiwe laphana kwaye kuthiwa ama-secondars. Ama-secondars abantu abasekelayo. Kwatholakala ama-secondars. Kwazobuzwa ke ukuthi ukhona yini ongabe ethanda ukuthi aqambe omunye umuntu kwabe uselakala. So lokho ukuthi kuthiwa abantu bayalisiwe amboni kuliqinisa. Into ebivele isobala yikuthi nxa kade kulomunye umuntu obele efisa omunye ukuthi athathe leso sikhulu. Bembona ngani yikwesaba ukuthi umuntu lo beyadliwa. Kukhethu uthi nxa ungama lo David Coulthard ube losekelo olukwanileyo amakhansela amaningi ebemsekela. So mbona la abantu babethukile baswela indlela ukuthi bafake owabo umuntu behlulekile ukufaka owabo umuntu sebeqamba amanga besithi uthiwa bethuselwe ngendaba zama-recalls.
Njalo sizwa kuthiwa kulokukhonona ngendlela okukhethwe ngayo abagcinisihlalo bamakomiti kuthiwa lakho bekufana lendlela okuthiwe bekhethe ngayo bengayekela bebetshelwa khona ukuthiwa bazaxotshwa.
Lokho ngiyaphinda futhi ukuthi ngalisilo qiniso lokho ikuzama ukungcolisa into ehlelekileyo, umsebenzi ohlelekileyo, umsebenzi obukekayo owenziwe ngamakhansela akobulawayo. Into ekhona ukuthi wonke umuntu ukhululekile ukuthi aqambe umuntu amfise afise ukuthi abe khona. Kodwa engibone ukuthi kwesinye isikhathi abanye bebengasebenzanga phambilini kwesikhathi ukuthi bethole usekelo. So osokwenzakala ukuthi nxa sebedliwa sebezama ukuthi bethole izizathu ezokuthabisa abangani babo. Lokho alisilo qiniso, njalo into esiya esikhuthaza ukuthi nxa kwe kwaba lomsebenzi onje sibe abantu abajabulela umsebenzi omuhle owenziweyo lokuthi sibe sidinga insolo lapho ongamelanga khona sithole leyo nsolo.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa esikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kusenjalo umnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo ekubandla le-CCC utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi sekulo meya ongumlungu lo msekeli wakhe ongadabuki esigabeni semandebeleni ngenxa yokuba nguntando kayiphikiswa kamkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
David Coulthard ayisuye wafuna ukuba ngumeya, njalo uChamisa ayisuye wafuna thina labe-civic society sayisivumelene ukuthi at least kasinikwe ithuba lokuthi sizigedele umeya lo-deputy meya. UCoulthard kakula muntu ole-problem laye obulawayo. Manje into esiluhlupho ikuthi yena uColdade engakangeni uyasunga esongela ikhansili esongela icorruption engakangeni. Konke lokhu kuhle kwethusa abantu bakobulawa. Uyakwazi ukuthi amakhansila abengawe MDCCC yena la MDCCC songxaye la esehlasela amakhansila ethu engakangeni. Siba lokwethuka kakhulu ukuthi kanti ujongeni ngoba ngendaba zepolitics besikhangele ukuthi omunye umuntu ozacriticize amakhansila ethu ngowezano. Hathi yena sisebenze laye ube yi-senior leader, yikho esimesabela khona. Okwesibili, thina silokudana njengobulawayo. Asisela meya wesiNdebele, asisela deputy meya wesiNdebele emzini wamakhosi. Lokho kuluhlazo olukhulu. Eku-right ye uCoulthard abe ngumeya, bese kusithi lo olandelayo laye abe ngumuntu wesintwini ngoba baningi. Hhayi lapho besingabe sihlezi kuhle lathi yena uDumisani Nkomo bekuqondile ukuthi abekele. Kumbe silabo Edwini, silabo sikhululekile moyo. Nxa sokuyaba le-directive ukuthi asisela meya wesiNdebeleni, asisela deputy wesiNdebeleni, konke sokuthiwa kusuka eHarare singabantu bebandla, kodwa hhayi lokhu kubi, kusiphathe kubi kakhulu.
Umcijo wakho wakuqala uthe kuyethusa ukuthi ubuya esonga umnumzana Coulthard esithi inkohlakalo lokhu lalokhu. Kuyini okwethusayo nxa kuyikuthi ufuna ukulungisa okuhluphayo?
Okuzasihlupha sesithe sabona ukuthi laba bantu kabameli thina, kufanele bayicele imvumo ngakho konke okwenzakalayo eHarare. Kanti thina besicabanga ukuthi ngabantu esizabe besibathuma njengezithunywa zethu. Lokhu sokuthi kwabasebala ukuthi thina njengabantu bakobulawayo asela control over these people. Sizabona ukuthi sizenze njani ukuze ubulawo ube back ebantwini bakobulawayo.
Kodwa okwenze bagcina bevotelwa bengaphikiswanga kuyini?
Kube nzima kakhulu abantwana abangamakhansila ngoba kimi bancane babethwele nzima bethelwa ukuthi ozakavotele omunye umuntu ongashiyo lowo okhithwe ubukhansila kuyaphela.
Ubona ingani bazaqhuba kuhle yini umsebenzi? Singabona i-service delivery iguquka.
Hayi kabana power yakho, mina ngibe lobaba uJustin Dabeni ngudeputy wakhe. Thina we-executive mayors, we are above ama-town clerks, we are above ama-directors. Singela minisa futhi ongasicontrola. Labapho ngama-ceremonial mayors, okwakhe uColdan ukuthi nxa kuthe kwaba labantu bemzini ezobabingelela, nxa kuthe kwakliklinika ayi-officiator. So umsebenzi wabo uzafanana nje lamakhansila. That's why kuthiwa ngu-councilor mayor. Ngala power enganani, even amathenda lawa engizwa bethi bazawarivesa, kunzima ukuwarivesa. They can just review them, bawareviewe kodwa awuwakhansili ngoba kulama damage abakhona ungakhansila. So I counseling ngokwazi kwami iyanikela mali yokubhadala lawo ma-damage. Ngithemba bahambile ku-training, hayi bafundile. Ayisikho lokhu ukuthola nxa ukhampena, yikho zakuthola susecounseling, hayi kwehlukene.
Ngezinye indlela kuzaqhubeka kulukhuni ukuthi idolobho lithole amanzi, ukuthi idolobho lihlanzeke, lokunye nje okuhlupha abantu kubuthwe izibi. Labathengisayo bengagcwala indawo yonke.
Kuzaqhubeka kulukhuni ngoba kathesi uminister nguye okontrolayo. Ama-provincial council ngithemba njengobana izano bezingenele bebodwa. Uminister sezasebenza labo in conjunction nabo.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo waba ngukansila ekubandla le-CCC. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Uzulu usele bambe wangaphansi kulandela ukwethulwa koluhlu lwabaphathi ntambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe umnumzana David kudakwashe Mnangagwa ozakuba ngumsekeli kamnumzana Thuli Ncube kugatsha lwezemali lomzukulu wakhe umnumzana Tongai Mnangagwa. Ukudakwashe ngomunye wabathole izicoco zama-degree ngeviki edluleyo ekolijini le-University of Zimbabwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ususwe kugatsha lwezempilakahle kwafakwa umnumzana David Mombeshora. Abanye bathi uluhlu lolu ngolungathembisi ukuthuthukisa ilizwe olungakaze lubonakale selokho ilizwe lathola uzibuse. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bayazibuza ukuthi ihloseni ngeyokuguqula inotho mbe ngeyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kucabinet. Kuministry of Finance sibona kulojaha ongudeputy khonaphana ozasebenza lomthuli okuthiwa ngukhuda Mnangagwa. Siye kuministry of Tourism sibone njalo kulojaha ozasebenza lomama uRozi okuthiwa nguTongai Mnangagwa. Bathi lokhu kuhlukumeza umzimba ngenxa yokuthi uhulumende lo sokukhanya ngani ngomdeni. Bayazibuza ukuthi kuswelekala abanye abantu na ethi bengancedisa uma befuna ukuthuthuka abangaxhasisana ngeze umnotho leze tourism bafaka abantu singafaki ngebuhlobo esithi nepotism. Ngitsho le constitution yeZimbabwe ayifuni abantu abalenketa abachabi abase abathanda ukusebenza lezihlobo zabo kuthiwa yinepotism. Namhlanje upresident sekhume waqamula iconstitution ngoba sefake abomdeni wabo.
Kodwa libona izasebenza kuhle yini iCabinet le okokuthi ingenelisa ukufeza injongo zikahulumende?
iCabinet le inkulu, ngabe uhlanganisile amanye ama-ministries aba ngama-departments njenge-Ministry of Higher and Primary, ngabe zihlanganisiwe? Sabona njalo se-create amanye ama-ministries ngaphandle kokunciphisa iCabinet. Abantu babamba umlomo ngaphansi besithi gala abacebisi na abazamxhasa kwenzela ukuthi iZimbabwe economically, socially and otherwise iguquke, hashi ukudla ingqoqezi zomlomo. Abantwana abasakwanisi ukuya ezibhedlela, abagulayo abasazuzi imithi, labafuna umsebenzi akusenamsebenzi ngoba babona ngokuthi iCabinet le inqele njalo iphunga balidobha abantu abangalam history abangaziwayo ukuthi bake benzani. Sibona ngani konke lokhu kuzabhidliza umnotho wethu ngamandla. Yikho ke thina sisithi kungcono sivumelane njengamaZimbabweans siqalise inew election ezakhipha uhulumende wabantu, hatshi ukuhamba nehulumende engawinanga ama-election usuzabona sebesenza ubugweregwere sebefaka izihlobo zabo. Konke lokhu kubuhlungu, kuhlukumeza umzimba, kukhombisa ukuthi lapho esiyakhona kumnyama.
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, okunye ukudanise abanye ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zeMandebeleni. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo utshele Studio 7 ukuthi bekunzima ukuthi uMnangagwa akhethe abavela esigabeni seMandebeleni ngoba bengavotelwanga ngobuningi abezanu PF abadabuka kulomhlubulo welizwe.
Sibonile iCabinet kaPresident singathi iCabinet entsha ngokuthi ifakwe lamuhla, kodwa abaningi bengithi uminista abaningi abanye baphendukile njengominista debekhona abadala kwazofakwa nje abatsha lapha nalaphana. Kunzima ukuthi kuthiwe ukuthi bengenelisa yini basozobenelisa. Sizabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi basebenza njani, kodwa singakubheka ukuthi ubisele umthuli ncube kufinance laphana. Kungabe kunzima ye, kodwa umthuli uyatshengisa ukuthi ulawo amacebo, ulayo ingqondo yokuthi kumele kwenziwe njani. Loba kwesinye isikhathi nje umumo usuka umehlule. Abaningi ababiselweyo ngominista njengakade bevele bekhona, kunzima ke ukuthi ngezindlela kucace kuhle ukuthi kulontshintsho bani olungaba khona mbolungaswela ngalo. Sokusitsho ukuthi yena upresident ubanika amandla anjani, i-freedom enganani ukuthi ba-implemente bebenze lokho ababona abantu akunganceda ilizwe. Ngoba kwesinye isikhathi usuka kuxubane i-politics le-administration. So-ke kuza kubonakala kuya kwesikhathi ukuthi wasebenza njani.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani, ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale, ungathini unalo?
Ungabheka iCabinet yes, abanye bathi abantu bathebelelendi balutshwane kucabinet, kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista anti bekhetha bephathi yakhe abawinileyo. So bavele balutshwane abezanu p f abawinayo emathebelelendi, njalo kumele abheke ukuthi bona ababawinileyo yibaphi vele abakwana suka ngominista kusiya ngezinga lemfundo langomsebenzi abawaziyo. So kutsho ukuthi-ke ube vele elalokho kodwa limited choice, ube ngela bantu abaningi. So ube khetha kubona abakhona. Yebo, yebo, abantu bengakhonona, kodwa ayukhali province njengobulawayo anti iZanu PF yaphuma le 0 out of 12. So ke kutsho ukuthi akula muntu wezanu kade khona kobulawayo owinileyo kungamfaka. Yikho ke okudala khona ukuyapha, kodwa uzamile upresident ngoba nxa uthi uyakhangela bakhona amaminister, sikhuluma ngomthuli Ncube, sikhulume Thembiso Nyoni, o Edgar Moyo, abangama full cabinet ministers abafakileyo. Yikho ke vele anti izikhundla zona zilutshwane njalo, ama province maningi angu-10. So ke nxa uminister bekaba ngu-30, utholakala ukuthi abathize besithi 3, 4, 5 bavela ngapha. Ukunanzelele lakho ngikhani ukuthi hayi mana ngibafake ngoba loba abantu bakibo bengasivotelanga kakhulu, kodwa kwezindawo basivotele. So ke wasekhetha kubonabo.
Lo-ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi bonke abafungiswe ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele baveze inotho abalayo kungakedluli inyanga kaLwezi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi owake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga uzabekwa emathuneni National Heroes Acre eHarare ngomgqibelo. President
Uma manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Lento ekhulunywa yi-ANC le ukuthi kuthiwa bazothatha amasosha lamapholisa beclean i-South Africa bekhipha ama-foreign, yikudakwa lokho, yikukhuluma umbhulu lokho abakwenzayo lokho. AmaZimbabwe kuzamele asuke lapha ahambe ayigcwale i-South Africa ukusukela manje kusiya next year. Yikukuhlanya lokho abakukhulumayo, ngoba uRamaphosa bafikile mbalula ayibona athi bekhuluma nje emalangeni be support iZanu. IZanu manje uRamaphosa beqinisa ilokhu ze namakhala siza lapha e-South Africa ezokugcoba umnangapho ethi ukuthi ngupresident. Manje bezozotshela abantu e-South Africa ukuthi khona kumele bekhipha amaZimbabwe, bachaze bekhipha ama-foreign, bachaze ukuthini, wayebedlala ngabantu beZimbabwe. So le nto abayenzayo leyo ukuzimbuluzela, le kuzimbuluzela le. Abantu beZimbabwe kumele basuke manje baye-South Africa ngeBotswana la wonke amazwe asesadaka ukuze bebone ukuthi uhulumende lo usifakile, asithe simfakile uhulumende wezigebenga lo okhona manje ufakwe yifezi ungenele ngenkana sohulumende okhethwe ngabantu. Sifuna ukuthi aphume, sifuna kwenza ukhetho olutsha, khathele ngalaba bantu laba le-South Africa lo Ramaphosa lufikile mbalwa, sikhathele ngabo. Ngiyabonga, ngakhuluma ngomasenga ngapho kobulawa ephumule emadokini.
Studio 7 bantu beZimbabwe lonke jikele, asitsheleni lo muntu athatha abantu abakhaphumahambe kibo kuseZambia lapha sezama ukushaya khona ikhulu kwayehlula. Angazi ukuthi ulwane ukuluya kwazini, ngoba the time iZipra forces ithathile izwe bathi wayecatha emanzini ekhiphela amakhala phandle njengengwe. Bathi wayeyingwenye, igama elithi crocodile lavela khonapho kubalekele emanzini. Akathathe abantu bakhe ahambe. Wena mugwadi ngini kuseMozambique, hambo zambu council eMozambique walitshelwa ukuthi Zimbabwe ngemaforeign walikuroba lo nyaka kuyagcina, and ekugcineni kwenu asaziyabalekela ngayo. Yazi silani okokuthi silikhangele thili sesibona siyaphelela ngayo.
Qum 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 kutshelela ke. Ngibonge nami ukuthi ngibe khona nami ukuthi ngirekhode nami ku-Studio 7. Akuna nto eningi engizayikhuluma. Into engikhala ngayo ukuthi ke hayi, ama-supporters bafanele belandele umthetho, ngoba lapha singakhangela ngokuthi kuthiwa ama-players ama-supporters e-Islanders angene e-stadium akhahlela, kulabanye abantu esingathi thina ngama-supporters. Kulama-supporters, kulama-sympathizers, kulama-members. A member can't do that. Yebo, ama players lawa adlala under protest ma kukhuyukuthi ulento engekho wrong enzakeleyo. Siyazi thina kudala suka le Islanders kuze kuye kufa uLokuzeni uKholethi bahlangene ebulawa eHarare kudlala iChibuku trophy, yabuya yabuyiselwa laphana kwadlalwa wrong. Vele kungafanelanga ukuthi buye idlalele Rufaro, kodwa ke lapho what we lost umuntu okuthiwa Kholethi bahlangene, that was in 70s. So ke okunye okwenzakalayo esikhaya, ibuzwe lilizwe libuswa ngenye indlela esingakaze siyibone. Umuntu engalale ephuphile eqaphwe eqethukile uvuke ecabanga ukuthi hayi namhlanje mfaka ubani lobani lobani. Vele ngakubo kuthatha umuntu owaresignayo ukuthi hayi kuthiwa urepile uyabuyiselwa futhi emsebenzini njani, ngoba umuntu lwana wakubona ukuthi akuhambi kahle kodwa uyabuyiselwa emsebenzini. Hayi, ilizwe libuswa ngabantu abanye abazicabangelayo kwabo. Hayi, angazi ukuthi basithatha phi isibindi lesingaka ukuthatha ilizwe benzo kwabo. Thank you.
Right. Mina ngikhulumayo ngumfakanhliziyo, ufakanhliziyo shuwa. Oh ya, kodwa kwethu shuwa eZimbabwe hayi kuzima shuwa. Abantu sebe tetizizwe balenze ngani ngokwesobhu, asongokwesobhu kuphela lokho, ngaso kufiltona ngezibongo. Hawu bakithi, sophephela phi inkosi yami? Hawu bakithi shuwa, kuze kube nini shuwa. Lonyaka besizamile abantu, bebezamile ithemba labantu, ithemba labantu liwele phansi lonyaka bakithi. Hayi, kodwa asithe themba lokuthi kuzalunga, asililahle ithemba lokho, esilibeka lapha ithemba ukuthi kuyalunga kuphela, kumele kusafike ku-2028 sokulungisa.
Studio 7, unjani nabasakazi bakho bonke nabalandeli jikelele, ninjani? Hayi, thina siyaphila, libingelelo esithina sikagilidi la ezibuhlungu esizizwayo ukuthi iZimbabwe kahle singeyakomnangagwa. IZimbabwe lethu uthi singeyakomnangagwa, siyidina family, akuseyilizwe sokuwumuzwa komnangagwa poke siyababongisa bonke abakomnangagwa kuko konke abakwenzayo unkulunkulu uyeza ukukhangele konke abayenza abakwenzayo ujehova ongahlulwa lutho ukukhangele siza kubona ukuthi kuzogcina ngaphi noma aze izithathu ezigcine izikhanda njengenkosi ufaro ufaro naye kwagcina ikhanda waze kwafika isikhathi ukuthi alunge siyeze sake isikhathi
studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe bebone umnangagwa lezanu PF yakhe bezimisela ukuthi bathi bangama president bagcobana bagcotshiwe kumele babuse eyinye futhi 5 years phezulu uhluphe kokungaka bengakhanyi lokuthi isikufiso somntwana wesikolo baza sisehlisa kanjani sibe imalini uteacher uzahola malini toqala leyo sengakakhulumi ngalokho owawaxaka kudala imfundo umgabe obekwazi ukuhlonipha akula umntwana weZimbabwe bengafundi kodwa nge-government yona leyo kuthiwa yi-new dispensation yabomnangagwa abantwana bethu abasafunda emakhaya i-school fees ziyadula so behlulwe yi-health sector behlulwe yi-education behlulwe yimigwaqo behlulwe ukukhanda amathuba emisebenzi amakhampani akwabulawayo avalile wonke bengikwabulawa ngiyovota mina kula khampani ekhona basebenza ngakuphi abantu bakithi kuthiwa bebhadala i-fees okay umnangagwa lezanu PF mayefuna ukubusa ngenkani i-5 years bafuna ukusikhandela ilizwe elinjani ngoba i-election sizama ukuvota sabakhipha nge-election bazifaka ngenkani okay inkani yabo le bafuna izifisi sifikise ngapi kumbe bona beyizana ukubelieve gauli bafuna ilizwe leli ngenkani le abafuna ukuyenza kuze kuyofika kuphi sicela basiphendele khona ntwezana ukuthi i-5 years laba ibambe ngenkani beyithathela uChamisa bafuna ukwenzani ngayo ngoba ilizwe leli libahlulile lababona noma beyiziphofu manje sebeyabona ukuthi baze impumputhe kodwa babona ilizwe leli liyabahlula so sicela basiphendule ukuthi bafuna ukwenzani ngelizwe lelo
sanibona ku studio 7 ninjani kodwa abantu bakithi ayaye siyayizindaba ka president Mnangagwa ogcoba abantu bangakhi bafaka abantu bakhe bezikhundleni ha vele into yabo bayake lokho ebisela imigxaxaxa amaxhewe kena la yini into ayenzayo 43 years be akulanto eyenziwe laphana sizozothwala nzima nje ama Jespala Street ha lapha sithwele imbawula abantu bakithi sithwele imbawula akunanto eyenziwayo bazidlela nje imali bayenza ukuthi bantshontshe kahle nokuvota nje sidlalisa izikhathi zethu sithi siyavota sivotelani idoti yodwa le hayi laba kunzima la hayi libayikile badle namasela amasela ahlale sidla ngoba into zokusela akulanto ezizabenza yona ngoba bona bathembe yonke security ngeyabo kholo seJohane lesi
ye ngingilele emfundleni basakazi bantu bakithi mina ngokubona kwami angimboni impela ukuthi kusesekhona umuntu ongathi ihamba acaba ukuthi izano kukhona okunye engasakwenza eZimbabwe kodwa ehamba ecaba ukuthi izano isengathuthukisa ilizwe khangela le cabinet yakho nefakweyo umuntu lwana uzubiselela abantu bakhe abayeza bonke amadili yibo futhi obabisileyo kambe khona laphana mpela ukhona umuntu mpela ocabangayo ongacabanga ukuthi kudlaba le ntuthuko ilizwe nje liyabonakala ukuthi liguqa ngamadolo okunye njalo futhi kanti umehluko wefazi le 5th brigade yini cabanga ukuthi into efanayo ngoba i-5th brigade into eyayibunjwe ukuthi izoqeda abantu abaphikisana lo government ifazi layo ibunjele ukuthi khona izothumba abantu abaphikisana lo government ngalokho kuyabonakala ukuthi ilizwe ni asiyindawo izano kungeke uvuke lamhlanje ukuthi izathuthukisa ilizwe njalo futhi uma ngempela izano ilawo ama supporters ayo kato kwenza befoster abantu ukuthi bebalandele yini okwenza ifazi yayi ivotisa abantu ngenkani yini bona ama supporters belawo kuyacaca mpela ukuthi kuliqiniso ukuthi ama supporters abalawo babamba abantu ngenkani yikho mpela sikubonayo laphana kodwa abantu abasacabanga ukuthi kuzaba lentuthuko abakhohle bephinde
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngenombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318
Hey Manai Wazi Zwa Konjanga window mthova Konjanga window mthova Zwa Konjanga window mthova Zwa Konjanjanga window mchova. Manai, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, batengu lova. Uchara skela kutuwa na mtanya lova. Uyazi ngili senteneya. Uchigi miyena agalanda buzon lobola. Aswasi kire chingi ya chombola. Donki chapu vela niya bakola. Ama yelo abam nyama jenge Coca-Cola. Inga pala nga pa jenga mabire ngola. Konjanjanga window mchova. Eh, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Manai, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova.
Njengowindo mchova ingoma kama 99 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama ngo half past 7.